So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhla ka 22 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we High Court unquma ukuba unkosikazi Grace Mugabe abuyisele izakhiwo ezihluthunela isizalwane se-Lebanon esasimthengisele indandatho ebiza $1.3 million.
Awazakali mhlawumbe unkosikazi Grace Mugabe laye angabe umunye wabantu olezinto azenzayo kodwa esaze ezenziwa ngabanye abakuhulumende.
Ukukhululwa kwezibotshwa eziyinkulungwane ezintathu lamhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunconywa ngabanye. Lamhla udaba lwethu lobukhosi bamaNdebele sixoxa lesikhulumeli senkosi uBulelani loBhengula Khumalo umnumzana efidlela Ncube.
Umgubo yenza lomphezeni bayafake ngelabantwana kusale uNjube loStojiwe bese sithatha ke omdala kulabo kungunjube silandelele izinto yakhe sesifike kuBulelani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abelungu bathi alini kodwa liyawohloka kunkosikazi Grace Mugabe. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba we-High Court izolo ntambama eHarare sokuba unkosikazi Mugabe kumele asuke kuzakhiwo zeHarare azithathela isizalwane se-Lebanon esamthengisela indandatho ebiza amadola edlula kancane isigidi esisodwa i-$1.3 million. Kodwa kasimphanga leyo ndandatho yedayimani. Lindandatho eyathengwa kumnumzana Jamal Hamed yayimele ibe isiphiwo sikamnumzana Robert Mugabe kunkosikazi wakhe bethakazelela ilanga lelo abachada ngalo. Igqweta likamnumzana Jamal unkosikazi Beatrice Mthethwa utshele umthethwandaba izolo ukuba isikhonzi somthethwandaba sehluleka ukusa amasamanisi endlini kaMgabe ethiwa yiBlue Roof ngoba isocha elimlindayo lala ukwamukela isamanisi leyi. Kodwa kungelani lalokho umahluli umnumzana Clement Phiri unqume ukuba abameli kaMgabe kumele basuse izisebenzi zikaJamal ezakhiweni zakhe ezintathu kumele basuke ngokutshetsha. Lokhu kulandela njalo esinye isehlakalo esenzakale kuyona le iviki lapho inhlanganiso ye-AfriForum ye-South Africa yazise ukuba lokhu ikhangelele ukubophisa unkosikazi Mugabe phezu kwecala lokutshaya untombazana wakwale-South Africa nyakenye. Lokhu kulandela ukususwa embusweni okwenziwa umkakhe nyakenye ngamasotsha. Umnumzana Mugabe uke wazisa ukuba unkosikazi wakhe usengohlala ekhala nsuku zonke ngenxa yokudungulula inhlalakahle yakhe okwenziwa nguhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani kuyahlupha ukuthi sazi kahle kahle ngoba udube silalo yilolo lokuthi njengoba ubona kule mbhalo le ephumile iqamba abantu okungani kuthiwa bathatha izimali baziphumisa elizweni kodwa abantu abaningi kade becatshangelwa ukuthi bazaphuma kabaphumanga. Ngakho awazakali mhlawumbe unkosikazi Grace Mugabe laye angabe umunye wabantu olezinto azenzayo kodwa esaze ezenziwa ngabanye abakuhulumende okungathi ukuthi ngaleyo ndlela labo abakuhulumende azimiselanga ukumfaka ebuzimeni obukhulu ngoba lokhu kweplazi kukhanya kuyindabanyana okuncane njalo ngeke kumphazamise kakhulu kangako.
Nxa silalela amazwi kamnumzana Robert Mugabe akhanya ecothoza umongameli Emmerson Mnangagwa, kawasoze na abangele ukuthi sicine sibona kuthathwa amanyathelo kumongameli Mugabe lonkosikazi wakhe?
Ngibona ngani bangakuzama lokho ngempela ukuthi bazame ukumthulisa kumbe ukumkhawulisa nxa engakhanye ngani ulwa labo kodwa udubo olusalayo olukhona yilololo lokuthi laye umongameli uMnangagwa ukhanya ngalasi siqiniseko kumbe isibindi sokuthi alwisane loPresident Mugabe egcekeni ngendlela yokuthi akwazakala ukuthi uPresident Mugabe angabe labangane abanengokungakanani kubutho lakwezinye inhlangothi zikahulumende ezifana nazenezo ngakho ngibona ngani sesekhatha kakhulu lokuthi sazisisikahle kahle ukuthi okungenza ukuthi uhulumende weZimbabwe kaPresident Mnangagwa abe nesiqiniseko sokuthi uzimisele ukulwisana loPresident Mugabe yikuphi okunye kwabe ukuthi usamhlonipha kuyikuthi akulalo uthola ukhona lwesabayo kodwa ungabe kukhona okuyikuthi uyawesabukuthi akuphumisele egcekeni ngoPresident Mugabe.
Ke sikhangele uluhlu lwabantu lamankampani okuthiwa asa imali phandle kwelizwe. Wena ukubona njani khona lokho? Uluhlu lolu yilo kade lukhangelelwe ngabaningi na?
Hayi ke ayisilo lolu luhlu lolu ngoba bakhona abantu abachathangelwa ngabantu ukuthi bahuquluze izimali. Hathi nje ukuthi baziphumisa ngaphandle kwelizwe okwazakala okuchathangelwa ukuthi bazihuquluza bezithatha kuhulumende ngendlela engekho beziphumisa ngaphandle kwelizwe. Abantu bekhangelele kakhulu ukuthi uluhlu lolu luzaphuma lulabantu bonabo. Kodwa kwaphuma nje uyisolungani ngolowa abantu uhulumende acabangela ukuthi bangabe belecala njalo kazimiselanga kangaka ukuthi ababophisungani uyabancenga ukuthi nxa omnye phakathi kwalawa amakhono ekhona waphumisa imali phandle kwelizwe kayiphendukise khona kokutshengisa ukuthi uhulumende akazimiselanga ukusebenza nzima alungise ubuhoqululuzi elizweni uthanda nje ukuthi enze ngani ethu sela ukukhanya ngani kukhona kwenzile kodwa akula impumela ezavela kulolu luhlu olukhutshwe ngukhulumende emalangeni adlule.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhilitane. Namhla izibotshwa eziyinkulungwane ezintathu i-3000 zizakhululwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela isisekelo sombuso welizwe esimpha amandla la nxa kuyikuthi izibotshwa sezigcwele kakhulu emajele. Kodwa izizathu zokukhulula lezi zibotshwa zichiye abanye bebuzana ukuthi abakhululiweyo laba bebefanele na ukuthi baye emphakathini. Abesifazane bonke ngaphandle kwabagwetshelwa ukulengiswa bazakhululwa abagoqela ababandla le-MDCT ababesetheswa icala lokubulala ipolisa. Abaleminyaka ephezu kwamachumi ayisithupha labo bazakuya emakhaya kunye labaleminyaka engaphansi kwechumi lasitshiya galolunye i-18. Ezinye izibotshwa ezizakhululwa ngezagwetshelwa ukuntshontsha izifuyo lamadlwengula abesifazane. Asebabotshwa kaninginingi labake baxolelwa kabasoze bakhululwe. Abanye ngabathi kanti vele abagwetshelwa ukuntshontsha izifuyo bazaxolelwa njani. Omunye walaba ngumnumzana Zenzele Ndebele othi walahlekelwa ngamathole amabili nyakenye. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Thamsanqa Jowu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukabili, into yokuqala okumele siyinanzelele lapha yikuthi lo onguye osengumongameli uthi yena yena esakhula laye wasalambijana ukuthi laye bembulale ngenxa yalokho owawusenzakala ngaleso sikhathi. So yikho ubevele engumuntu othembisayo ukuthi into leyo abathi death sentence or death penalty ukugwetshwa kwabantu ukuthi bebulawe into azazama ukuthi ethangelane layo. So ekukhulumeni kwabo namhlanje lokho kukhona kulalaba abaphumayo kodwa indaba enkulu esiyibonileyo ekhona yikuxolelwa kwalabo abaku-death row abagwetshelwe ukuthi bebulawe. So ngakho ke abanye kuthiwa sebezathola i-life imprison ukuthi behlale ejele impilo zabo zonke but Lokho okunye ukuthi abanye bakhijukuya ngokuthi bavevele bengenelene. Into le abathi ngesikhiwa i-rehabilitation kumbe vele into okumele abantu ekhaya bezibuze ukuthi nxa umuntu ehamba ejele uvevele ehambelani ejele. Abanye bathi kumele umuntu ehambe ejele ukuthi abe lethuba lokufundiswa kutsha ukuthi impilo abe ngumuntu ongaphilisana labanye kuhle nxa engaphuma. Kuzokuba labanye labo abathi no umuntu lo kumele limvalele ngoba umuntu lo is a danger to abanye abantu phandle.
Ye, ngiyakuzwa lapha uyakhuluma ubana umongameli engaba engumuntu olesineke ngoba layo wake wagwetshelwa ugodo. Kodwa ke abanye ngabathi hayi umongameli kasomvu yisilo ngoba bekhangela udaba lwegugurawundi babathi laye waphatheka. Ungakuthini wena nxa ukhangele khona?
Kusuka kube le nto le abathi ngesikhiwa ngama-double standards. So laba abaphumayo okwabo lokhu into encane. Omunye uzabuza ukuthi pho-ke nxa kuzakhithwa laba yikuzama yini ukuthi lathi sicole sibaxolele nxa kuyukuthi kukhona okwayenzakalayo. Kodwa akula phela umuntu ozaxola. Anto bathi icala libona ezintweni. Uzaxolelwa njani nxa wena ungakabuyi ukuthi kukhulisana indoda. So ngibona njengani indaba lezi ngeke sakukhanyela ngelihlo elilodwa. Kumele sikwehlukanise.
Siyabona lapha abanye abakhululiweyo ngamalunga ebandla le-MDCT. Kungasebenzela yini ibandla le-ZANU-PF ukuthi lithole amavoti amabili amathathu ngokwenza lokho abakwenzileyo?
Othi ngufake ngale nje, umuntu osupport iHighlanders nomuntu osupport iDynamos kumbe umuntu osupport iManchester United nomuntu osupport iBarcelona kumbe iArsenal, abantu beDynamos bangazenzela mina njengomuntu weHighlanders nzahlala sithi lokhana bengasophena. So engikubonayo yikuthi abantu beMDC akujayelekanga ukuthi umuntu eqeya ngale ngaphandle nxa kuyukuthi ubevele yisigangi lapha khona.
Alo ke ngumnumzana Thamsanqa Jowu, ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane.
Belikwazi na ukuthi i-Studio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umfanekiso otshengisa umongameli Emmerson Mnangagwa engani ubhuqa obukabhuha esemhlanganweni we-African Union kwele Rwanda usudale inkulumo. Besipha ubufakazi bokuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe axotshwe lidale lephalamende, inkokheli yeZANU-PF nyakenye yathi okunye kwenza bathathe lesi sinqumo ukuba uMugabe wayeyangisa isizwe ngokububhuqa emphakathini. Kodwa isikhulumeli sikaMgabe oseyisikhulumeli njalo esikaMnangagwa umnumzana George Jaramba wathi uMgabe uyabe engalalanga kodwa ephumuza amehlo. Ubengakatsho nje ukuthi uMnangagwa ubelele na kumbe laye ubecimezile nje kuphela. Ungabona lumfanekiso enkundleni yokuxhumana iFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Izakhamizi zakoBulawayo bezithe gwaqa izolo zihlangene labenkampani kagetsi ezesa kanye lomanisipala wakoBulawayo zikhuluma ngenhlupho ezihlangana lazo mayelana lemisebenzi eyenziwa zingatsha zombili lezi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekhonale kontuduze yathunqa.
Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ngenjongo yokuhlaziya ukuqhutshwa kwemisebenzi yekhansili yakoBulawayo kanye lekampani yeZesa. Umqoqi wenhlelo enhlanganisweni eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uchasisa injongo yalomhlangano.
Injongo ukuthi sizoyengeja labo. Kulezi zweziningi zakhamize bahlangana lazo ngala abafisa ukuthi bazichasisele. Kodwa siyananzela la ama organizations engikhuluma ngawo kwesikhathi abona bonakala ebantwini. So injongo yokuba khona kwethu la.
Unkosikazi Ntombizodwa Ncube isakhamuzi sakobulawayo ukhalaze kakhulu ngokuthi umansipala waleli dolobha uvumela abantu ukuthi bahlale ezindlini ezingelamanzi kanye lezambuzi ethi kwelinye icele lomuzi wephumula kulabantu abahleli endaweni lezo ezingelamanzi besenzela ingcekeza emaphepheni abawalahlela emagcekeni okusuka kudale imikhuhlane.
Kuqaleni ukuthi abantu bahlale ezindlini ezingelamanzi bengamafamilies.
Umnumzana Gumede oyisakhamuzi seminyela uthi ilokitshi labo lilemuli ezisebenzisa impompi eyodwa zizine ethi lokhu kudala ukuxabana kakhulu phakathi kwezakhamuzi nxa sokumele kwehlukaniswe imali yokubhadala.
Kulezi zindlu phosa ezingu-4 kusiya ku-5 ezilama-families angu-16 or-20 nxa yi-5 abantu laba basebenzisa i-toilet beyinye kumbe impompi yamanzi beyinye. Impompi leyana nxa beyisebenzisa bethatha amanzi khonapho isithi council nxa isibanika i-billing isifika ikhangela kuphela ibisinika umuntu oyedwa i-90 kiloliters ukuthi azibhadale. Yen ku-90 kiloliters leziyana ungathi uyakhangela uzathola ukuthi phakathi kwabantu abangu-16 bephiwe 90 kiloliters each, 16 families, uzathola ukuthi imali ene. Khonapho phakathi kwalabo bantu uzathola ukuthi kulabantu abanye bakhona abahlala khonapho babe bengabantu abangalabantwana.
Umnumzana Ashton Sibanda osebenza ekhangele ezemali kukhansili uthi ukhansili akala mvumo yokwala imali ebantwini laloba imalini eyokuphungula isikwele desemithelo.
Lo mthetho okhona ungabona kusenzakala, please cela usazise e-office ukuthi kulento enjani.
Unkosikazi Othilia Sibanda ohlala eChabalala uthi amaklinika kakhansili asetshenziswa ngodokotela azimeleyo kumele abiselwe kukhansili ukwenzela ukuthi uzulu afinyelele ukuthola usizo njalo kwehle indleko ezifana lezemota ezithwala abagulayo.
Ngibuza ngeChabalala clinic ukuthi isibe nesikhathi eside kakhulu kudokta Sibulu iyaphenduka nini ezakhamizini ngoba sonke sokumele siye enkulumane kliniki osokudala ukuthi uzathi ubhadele nxa ungomunye okade ungelalo ivotsha ubhadele ukuthi uzabelethela ekliniki kumbe iyabe siyipresha ususwe ukuthi ufika ubize i-ambulance ubhadale $20 ufika enkulumane bekutshenga ukuthi lokho abasakukwanisi angcono udluliselwe phambili uye empilo ubhadale futhi enye i-ambulance ungakafiki empilo kumbe ufika empilo ufike obelethe ngigcina ngingasakwazi ukuthi yibuvila balomongikazi kuphi yikudinga imali kukhansili ngoba imali ye-ambulance siya kukhansili siyayifuna i-maternity yethu back.
Isikhulumeli sekhansile yakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu uthe ukudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza kubangelwa kakhulu ngabantu abavula indawo lezi bephosela amatshe kanye lenhlabathi befuna ukuthi kugelezele ensimini zabo.
Disposal of papers another issue as well as nxa sigezisa imbiza sisebenzisa inhlabathi onke la blocking manholes bevandalizimu ihluphile. So kuma manholes what council is doing now ngoba i-manholes bekule vandalism i-need lana ye-manhole iyenzwe i-normal ones beyenzwe i-cast iron.
Okunye okukhulunywe emhlanganweni lo ludaba lokuqhatshwa kwabantu abasebenza egodini lapho osekuvalwe khona ukuze kuqale ukwakhiwa isilindo samabhasi kanye lendawo yamavinkili eyegodini mall. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
lamhla kuhlandla lethu lokugcina le ndaba eziphathelane lobukhosi bamaNdebele sixoxa lesikhulumi sedale lenkosi iCrown Council umnumzana Efi Idlela Ncube othi umnumzana Bulelani Collins Lobhengula Khumalo uzagcotshwa kuphela kumalanga amalutshwana alandelayo. Uncube uthi bamelele ukuzwa izizathu zikamehluli owanquma ukuthi inkosi ayingeke yagcotshwa ngoba kungekho phansi kwesekelo sombuso. Umahluli wathi uza kupha izizathu zesinqumo sakhe kumalanga alandelayo. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Ncube.
Ye, kulandelwa amasiko. Isiko lithi inkosi kumele ivele enkosini eqinileyo nxa isizwe sesake saba lamakhosi. Siyakwazi ukuthi inkosi yokugcina kwaba yinkosi Lobhengula. Enkosini khona lapho kule mikhuba yakhona futhi isiko elilandelwayo ongenayo kumele abe ngumntwana ozelwe yinkosi ngokuthi uyise kumele ngesikhathi emzala wayeseyinkosi egcotshiweyo emzala kunina amthethe eseyinkosi egcotshiweyo. Nxa kulandela khona lokho kunkosi Lobhengula abane abantwana abazalwa ngesikhathi uNkosi Lobhengula isisesihlalweni sobukhosi ibazala labomama eyabathatha isisesihlalweni sobukhosi. NguNjube enguyomala kulabo labo abakhwalifayayo kumba abafanele ukuthi bangangena alandele ngungubo yenja kuze umthezeni kugcine usidojiwe. Ungubo yenja lomthezeni bafa bengela abantwana kusale uNjube lo sidojiwe bese sithatha ke omdala kulabo kungunjube. Silandelele izinto yakhe sesifike kubulelana.
Umnumzana Stanley Raphael Khumalo, kuyini elikubonayo kwenza ukuthi engabi nguye inkosi?
Kalandeli ukuzalwa kwakhe enkosini yesizwe egcinileyo, uya kuhlangabeza okungumfo wabo kwenkosi Lobhengula, uhlangabeza kazange wabusa. Ikhona inkosi yabusa 23 years, inkosi Lobhengula, lapho esisukela khona. Yikho okumlahlayo khona lokho.
Umnumzana Peter Zwidekala Ngakhumalo, yena ke kuyini elikusola kuye ukuthi kayisuye inkosi?
Yingakho ungeze ngibala laphana ngisithi bane abantwana abazalwa ngabomama abathathwa yinkosi Lobhengula isiyinkosi, bazalwa labo bantwana ngesikhathi inkosi Lobhengula isiyinkosi. Angizange ngamqamba uNyandwe kulabo ngokuba ekuzalweni kwakhe kutsho khona ukuthi kazalwanga njengalaba abanye ezalwa ngumama owayethethwe inkosi Lobhengula isiyinkosi, wazalwa futhi isiyinkosi yona inkosi Lobhengula.
Bakhona abanye abathi bona kanti vele nxa kuyikuthi uBulelani Collins Lobhengula Khumalo yiyo inkosi, uzagcotshwa njani eZimbabwe yena engumuntu ozalelwe phandle kwelizwe wakhulela khona engakwazi kahle amasiko amaNdebele eZimbabwe?
Ayikayisilo qiniso ukuthi kakwazi amasiko akwele Zimbabwe. Nginesiqiniseko sokuthi umuntu even ohlala eZimbabwe uyawazi amasiko eZambia, uyawazi amasiko South Africa, yawazayo eBotswana. Sesaba ngumuntu munye nje. Yingakho phela ubona enhlanganisweni yezizwe United Nations, umuntu ophethe United Nations lapha kwelaseZimbabwe kazalwanga lapha, oweZimbabwe iphethe mhlawumbe Haiti kumbe Afghanistan, umuntu uselindele ukuthi olengqondo lokuphopho akwazi ukufunda masinyane, akwazi ukuphathisa. Indoda ehlakaniphile lobuchopho akulanto emvimbelayo ukuthi isizwe akhulelekiso azalelwe kukhalitha yakhona emasikweni akhona akwazi ukubambeka masinyane enze umsebenzi. Singakhohlwa ukuthi ukhulu wakhe uPatrick wazalelwa khona lapha koBulawayo, yena nguye loyise abazalelwa kwelaseGoli.
Manje njengoba uhulumende wala ukuthi umnumzana Bulelani Collins Lobhengula Khumalo agcotshwe abe yinkosi, sekuzathathwa inyathelo bani?
Solinde isinqumo senkantolo esibhaliweyo okuthiwa i-final judgment ukuthi uthatha siphi izizathu zakhe zokuthi wafika kanjani lapho, ngokuba kasivumelani laye, ingcithi kwezomthetho kasivumelani laye, zithi walahleka kakhulu. Kusho ukuthi isinqumo sakhe angasikhipha-ke sesifike enkantolo ephezulu i-Supreme Court, sesiyefika e-Constitutional Court siluphikisa lolu daba ngokuba ngamasiko ethu sigcoka inkosi yesiko, akunandlela yokuthi sivinjelwe ukwenza amasiko ethu. ukuthi akukho lapho iconstitution yeZimbabwe etha kuvunyelwa inkosi. Ujaji ukuthi wakuzingela wakuthola wakuzuza ngapi kuyamangalisa abantu. Akukho lapho iconstitution ethi kufanele ngakhona. Ngokunjalo ngifuna ukuqinisa indaba yokuthi uCollins umntwana ubulela Collins lobungula Khumalo uzagcotshwa beyinkosi yesizwe sakithi inkosi yohlanga kungekudala.
Alo ke ngumnumzana efihlela Ncube isikhulumeli sedale lenkosi iCrown Council ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Akesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owasungula inkundla yokuxhumana ebulenjini iFacebook uMark Zuckerberg uthi inkundla le yaphambanisa kakhulu ekubutheleleni imininingwana kaZulu enkundleni le eyasetshenziswa emkhankasweni kaMongameli Donald Trump. Idale lePhalamende yakwele China livotele ukususwa kwesikhathi sombuso kaMongameli ukuthi ukuthi uMongameli Xi Jinping usezabusa kweminyaka ayifunayo.
Leza tata twaisa ife na maimbo bana wove nukubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana wove nukubomba njito yove. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pionse tibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nala kolwa ine, nali chita tonse bibi. Nali kapoto ine, nali iwa ine, nala kolwa ine, nali chita tonse bibi. Tela lesa wangi wachitila vintu fisuma sana. Teto tela lesa wangi wachitila vintu fisuma sana. Teto tela lesa wangi wachitila vintu fisuma sana. Sana, sana. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nukubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nukubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nukubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nukubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nukubomba njito yove. Leza tata mbelele lusi inye mwana ove na lilufyanya sana. Leza tata mbelele lusi inye mwana ove na lilufyanya sana. Leza tata mbelele lusi ine mwana ove na lilufyanya sana. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nukubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo.
Nanso ke ingoma emnandi, ingoma ka Chris G, Victor McCoy ethiwa yona Leza Tata. Isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Umthethwandaba we High Court unquma ukuba unkosikazi Grace Mugabe abuyisele izakhiwo azihluthuna ezihluthunela isizalwane seLebanon esamthengisela indandatho ebiza $1.3 million.
Ukukhululwa kwezibotshwa eziyinkulungwane ezintathu lamhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunconywa ngabanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.